Sarboran, Sarboran, Zulugandaba, Taga Zomuthi, ye, ngokamabutho okhulumayo ke inkokheli yomzabalazo. Ye, sesikhathi silokukhankasa ngokhetho lwezamhla ka 9 December, and into esijabulisa kakhulu ukuthi abantu bempophoma bayazi inkokheli zabo, bayazazi inkokheli zabo. Abadala bayafuma, and sebelimelela ilanga lelo ngoba bazonde baganuni wabo ngento eyayenziwa nguChabangu. So balindele nje ilanga ukuthi bekhulume, befake-ke i-statement sabo-ke ukuthi hhayi, thina inkokheli zethu siyanjani, siyazazi. We are very happy, siyajabula kakhulu ngosekelo esilutholayo phakathi komuzi wempophoma.
Njengoba sesike sezwa umnumzana Chabangu esithi yena ulakho ukuya emthethwandaba ukulivimba ukuthi likhankase lenelise njalo ukuthi livotelwe, lina likuthatha njani lokho?
Hayi, vele uChabangu andiyakwazi ukuthi ngumuntu esithi ligabazi lakho sekumele ukuthi ehlolisiswe sesenguChabangu yena lwana umfowethu esimaziyo yini, kumbe vele senguChabangu osobe lomunye umoya esingawuzwisisiyo. Kodwa hayi, sibuyela ke endabeni, lamboni elamandla okuthi lokhu engakwanisa ukuthi ekwenze, ngoba lingakhangela ukuthi last times zami ukuthi sivimbe abantu ukuthi bengangeni njengama double candidate kukhetho oluphelileyo olusanda kuphela lolu. Sahamba lati ekantolo previous election sizama ukuthi simise ukuthi abantu bengancidisi ngetikiti lethu. Indaba leyo ngiyakwazi ukuthi liyakwazi ukuthi iyahamba njani. So ikantolo eyahlala ngaleso sikhathi ke yasethe sithi yi-president nxa ababalayo kumbe amagqwetha abazi ngezomthetho. So lokho hayi, ngamadlwana uyadlala sibili, imbuzi ingazali ikhanka, lengwe ingahitshwa ngamanzi sibili. Kuthe nje ilanga seliyamtshonela ubhuru wami lo nxa lingananzele into ezenzakala ngayo. Isikhathi sakhe sike saba khona sibili, waduma wayenza lokhu lalokhuyana. Kodwa-ke ama-citizens ammeleli, abanikazi benkokheli bamlindele ukuthi bemtshengise mhla ka 9 December ukuthi inkokheli zabo bayazazi. So lokhu hhayi, njenge-citizen yelizwe uyavunyelwa ukuthi egabaze nje siye emakhothi senzayo, ngoba thina inkantolo ye-nomination yavuma yamukela amaphepha ethu ukuthi sincintise ngetikiti lethu le-Citizens Coalition for Change. Akulanto ezasimisa kanjalo. Yena engazama enze, hhayi kaqhubeke, siyobona phambili, topela tobona.